Ye mina ngikubona kuyinto engaqondanga ukuthi abantu baqotshwe eplazini ngoba uhulumende simazi esithi yena umhlaba awuye ebantwini. Usuthethwe ke umhlaba kulelo khiwa abantu sebehlala iminyaka yonke leyo kulelo plazi selithathwa. Njalo ukuthi iplazi lelo lithathwa lisiwa ngapi kusho ukuthi sokufuneka ukuthi liphiwe zona izikhulu ukuthi kube yizo ezilithatha zibe le ndawo yokuhlala. Laba abantu abangelalutho abadla imbuya ngothi kube yibo abadubekayo besiya phambili. Uhulumende kake akuzama ukuthi kwesinye isikhathi akahambe ngendlela yona le yabe itshela abantu wathi uyayenza. Ngoba izisebenzi zemapulazini vele zalimala kakhulu, bonke abantu abasebenza emapulazini baxotshwa laphana kwabuya izikhulu zafika zathatha ikakhulu ezezana.
Umthetho welizwe uthi nxa abantu bexotshwa kufanele kube le ncwadi evela edalelwe umthethandaba, kodwa laba bebefuna ukuxotshwa kungela ncwadi le.
Ye lokhu kubonisa ukuthi vele silelizwe elingalamthetho. Uhulumende uyabhala imithetho kodwa kayilandeli. Imithetho yeZimbabwe vele iqonde ukuthi khona incindezele abantu kazana kuthi ke abakhulu kube yibo abazenzela santana. Awulandelwa vele umthetho eZimbabwe. Khonapho loba bengabe bedliwe yikhoti ungabathola lokho bezenzela abakufunayo. Khona lokho kuyagcwalisa kakhulu lokho okuchiwo ngabanengi ukuthi ilizwe kalilamthetho.
Sikhangela amalungelo oluntu ikakhulu ekuthini umuntu wonke athole indawo yokuhlala. Ubona sengathi kuyini okufanele kwenziwe ukuze kuthuthukiswe ilungelo lelo eZimbabwe?
Ye vele ikakhulu iZimbabwe ubona uhlupho lwayo kuze kuwe lo mnotho ikhonapho ukuthi amalungelo kawananzwa, amalungelo awabantu loba ku-property rights abantu abalamalungelo, ku-political rights abalalungelo abantu kubhaliwe ku-constitution kodwa kakusebenzi okuyizinto okwakhona khona lokho. So ke kulohlupho olukhulu kakhulu. Vele uhulumende weZimbabwe ayikho enye into engasiza. Kulalanga lapho angakhupha khona izigodo endlebeni alalele.